entire vote abantu abangu 20 bachona bevalele emapoliseni wathi so ilanga selizolishona yikho lapho abatshele ukuthi kuthiwa baboshelweni so kuthiwa khona baboshelwe icala lokuthiwa ngele kuthiwa participating in a gathering intention yokuthi benze umsindo eharare kubotshwe abangu 7 abahlanganiselama abakhokheli be-ZCTU nabo bathiwa bayethesa icala lonelo lokuthiwa bayenze into ozomsindo kuthiwa public disorder emashingo kubotshwe abangu 12 bacine be-releaser kuthiwa bazabizwa ngama-summons so bonke bebotshwa lokhu kukhanya babotshelwa indaba yokuthi kuthiwa ZCTU yona ilungiselela ukuthi iyenze imarch bezama ukuthi belungise indaba ye-petition yabo abade beyifuna ukuyinika kuhulumende mayela nendaba yama-policies ayenzakalayo kathesi akhanya sefake izisebenzi endaweni engayenziyo isebenzi sezijala amagabha avuzayo.
Siyabona ke ukuthi amacala abo afakwe kulokho okuthiwa yi-criminal law codification and reform act so kungabe kunjalo kumbe kume njani?
Yebo, bonke bakhangelela icala amacala kumthetho lo we-criminal law codification act ophathelane nendaba zokuthiwa kuthiwa bayenza into ezi-relative order kodwa lokhu kuyamangalisa ngoba abantu laba abantu abaphonga ukubotshwa emahhofisini abezifikele ekuseni nje kungelalo tho lenzakaleyo bahle babotshwa amapolisa kulabanye abangu 26 abatshone ilanga lonke bevalele emahhofisini ezecitu bengavunyelwa ukuphuma kungavunyelwa ukuthi umpepe engene phakathi amapolisa athoneshi esuke ehhofisini ezecitu ilanga selitshonile.
Singathi kodwa umthetho uthini ngokutshengisela emigwaqweni?
Ukuthengisela emgwaqweni sokuchiyene le ndaba ye-ZCTU ngoba i-ZCTU kade ikhuluma ngendaba ezingaphathelane le ndaba zokuthengisela emgwaqweni. ZCTU lilunga elimele abasezisebenzi so libe bekhonona ngendaba ama-monetary policy lawa lama-introduction ama-tax kuthiwa sekule 2 cents every dollar kade bele-petition yabo nje befuna ukuthi bekhulumisane nohulumende so bekungaphathelanga le ndaba yokuthengisela ezitradeni.